sivumelene kumhlangano wethu kubana ke uhulumende sokuyisikhathi kubana khulume kubana ke uya kubhadala nini ke ibonus yezisebenzi ikakhulu sikhangela ke kumatitsha. Njalo futhi sivumelene ukubana ke okufanele uhulumende aphume egcekeni akhulume ilanga elimbalwa, njalo ilanga azakukwanisa ukugcwaliseka ke leso ke sithembiso, njengoba ke kufanele ukubana ke abantu bethole ke ibonus yabo ngomnyaka odlulileyo kodwa leke kungakatholakali leyo bonus lamanje. Ngakho ngemva komhlangano esiwenzile sivumelene ukubana ke sikwazise ke uhulumende ikakhulu umqhathi ke ngaphansi kwe-Public Service Commission yeZimbabwe ukubana ke uma kungayenzwanga lokho njengokukhuluma kwethu ke sizakuya ke kuleyo abathi industrial action.
Ukukhalala umsebenzi siziba abanye bengabuza ukubana kuzaphathisa ngani njengoba uhulumende esithi vele kalayo imali.
Thina njengabamela sime kulawa ma-resolutions why ngenxa yokuthi uhulumende kufanele abekwazi ukubana ke thina kuba sisebenzela uhulumende kungenxa ke yokuzimisela nothando lukukhona ke ebantwini beZimbabwe ukubana ke izifundi zeZimbabwe zithole ke ukufunda from abantu ke abalolwazi njalo abahamba bayafundela. Njalo uhulumende kufanele abekwazi ukubana ke thina njengezisebenzi silamalungelo ethu, yikho ke sesivumelene ukuthatha lelo banga elokuthi uhulumende azeke izindingo zethu.
Alubana lithe lakhalala umsebenzi njengokutsho kwenu, ubona ngani kungaphazamisa njani ezemfundo lokho?
Ye, lokho kuzabangela ukuba uhulumende ke declare i-state of emergency ku-education sector ngenxa yokuthi thina sithi sifuna ukuyengeja inhlanganiso zonke ezimele amatisha ukubana kube lokuvunyelwana kwe-action esizayithatha njengabafundisi.